Kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Livuka njani mtokazo muhle siyalambulela kumsakazo we Studio 7 labanje ngomvulo mdazi isikhombisa ngokwekwezi 2018 igama lami ngokhipsi Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ababalisi abakhonona ngeholo eliphansi bathi bazakhalala umsebenzi kusasa.
Industrial action strike sababalisi si-on mhlaka 8 njengokuplana kwaso njengendlela esiyiplane ngaso.
I-Commissioni yeZimbabwe Electoral Commission ithi lo nyaka izathengisela abantu lamabandla azombusazwe ugwalo lokuvota olwe-voters roll.
Ama-parties akwanisa ukuthenga nawe ngabe ukuthi uyi-independent candidate iyavunyelwa ukuthi uthenge. Akula muntu ozayalelwa ukuthi athenge i-voters roll ngoba esifuna ukwenza thina i-transparency wenzele ukuthi ngabe lokukhonyana kukhona nxa ukhetho selupheleli.
Kulabantu abathi ukhetho lwama-primaries luveza ukuthi bayabandlululwa abasifazana.
Mbona ngani inkinga ibusekutheni obaba yibo abasivalela phandle. Ngoba ungakhangela khonapho omama bona abangazange bangene bavalelwe phandle ngobaba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso yababalise eZimbabwe Teachers Union isixwayise abazali ukuthi labo abalabantwana abaya ema-boarding schools akumelanga bebahambise ngoba bazakhalela imisebenzi kusasa. Izimta lezinye inhlanganiso zababalise zithi kukhangelelwe ukuthi amalunga abo azakhalela umsebenzi njengalokhu asebekunqumile. U-Albert Ncube usithethulela lolu daba eseGwanda.
Inhlanganiso zababalisi eziphansi komanyano we-Federation of Zimbabwe Educators Union ezigoqela izimta kanye le-Progressive Teachers Union of Zimbabwe i-PTUZ zithi ngamanga aluhlaza tshoko imbiko ethi sebevumelene lohulumende ngeholo labo. Inhlanganiso zababalisi lezi zithi ababalisi baqhubekela phambili ngenethelo labo lokukhalela umsebenzi kusukela kusasa. Umgcinisihlalo wezimta ezansi emandebeleni umnumzana Akuneni Maphosa uthi abazali kumelanga bazihluphe ngokuhambisa abantwana ezikolo.
Ngithanda ukuthi ngubeke kube sobala ukuthi industrial action strike sababalisi si-on mhlaka 8 njengokuplana kwaso njengendlela esiyiplane ngaso. Okwakathesi esikubonayo emaphepheni akusiko akusho lutho kithi. Ngithanda ukuthi ngicebise njalo abazali abalabantwana ikakhulu abaya ema-boarding schools ukuthi aba-exercise i-restraint bame ngoba ukukhona ukuthi kwezinye indawo amagedi azabe ekhiwe ababalisi bazabe bengekho, so ongakhangela abantwana ongaswelakali.
Abazali sebeveze imbono etshiyeneyo ngenethelo elithethwe ngababalisi elokukhalala umsebenzi. Omunye wabo unkosazana Anele Mnyandu uthi ababalisi bekumele bakhulumisane lohulumende ngesikhathi kuvalwe izikolo ukuze izifundi zingaphazamiseki.
Siyakunanzelela ukuthi umqhatshi wabo akathembekanga njalo isikhathi esiningi ubathembisa izinto angazenziyo. Kabakunanzeleli ukuthi baqakatheke kanganani phakathi kwesizwe lokuthi umsebenzi wabo uqakatheke kanganani ukwenzela ukuthi ilungelo lomntwana elemfundo lihlale lihloniphekile. Ngoba yena uhulumende esilaye uvele esaziwa nje kanaleli muntu, kodwa ukuthi abantwana basetshenziswe njengesikhali kasikho na esinye isikhali esingasetshenziswa hatshe sokuhlukuluza abantwana. Siyacela.
Umbono wakho usekelwe ngumnumzana Ngabuto Ndlovu oyetheza uhulumende umlando ngokukhuphula ekholo labodokotela kuphela etshiya ezinye izisebenzi zizilengqweqo zomlomo.
Ngesikhathi engezelela amadokotela imali ufuze ahle agezelele ama-departments wonke ekahulumende okubalisela yona izimtha yababalisi bahle bathole imali yabo bonke ngokufanayo. Kuyimfanelo ukuthi ama-teacher athole imali yawo, sinse abanye sebetholile imali yabo labo kufuze bayithole. Akumelanga ukuthi size ama-teacher aze ahambe ku-strike ngoba kusibulalela imfundo yabantwana, kanti thina ngapha njengabazali siyabe sibhadale imali ekwanileyo yabantwana ukuthi bayifunde.
Unkosazana Lungile Masuku uthi kuyadingeka ukuthi ukholo lababalisi likhuphulwe ngoba sebele iminyaka bethola imali efanayo. Unkosazana Masuku uthi abantwana bazalahlekelwa isikhathi sokufunda njengoba bebhekane le mihloliso etshiyeneyo okumele bayilobe kunyanga ezayo.
Siyabazwela sibili ngoba ngabanye bezisebenzi ezithwele nzima kuleli leZimbabwe, kodwa sithi sesikhangela futhi ngakucelele abantwana. Ubani abantwana sokuzadala ukuthi bake bamukwe ukufunda. Abanye bayabekhangelela ukuthi bazabhala ngoJuni, then kuzaba affecta ezifundweni zabo ngoba isisebenzi esihlambileyo kudala ukuthi vele singasebenzi kuhle. Ikuzabona le pass rate ezikole eziningi ilokhu isehla yayiqansi.
Ukukhalala umsebenzi kwababalisi lokhu kuza ngemva kokuba omongi bekhalale umsebenzi begonona ngeholo. Urhulumente waxotsha omongi abakhalala umsebenzi waphinda wabakhatha. Lokhu kwabonakala njengendlela yokwethusela izisebenzi kahulumende ezingafuna ukukhalala umsebenzi. Iy'nhlanganiso ezithiyeneyo zababalisi zithi amalungu azo akumelanga esabe ngoba kulamagqwetha azabamela xa uhulumente engabaxotsha umsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Umongameli webandla le-MTCT uMnumzana Nelson Chamisa uthekelela kwele Bhilitane kwamanje uthi ibandla lakhe linganqoba kukhetho oluzayo zonke izizalwane zeZimbabwe ezafundela imisebenzi etshiyeneyo zizacelwa ukuba zibuyele ekhaya ukuyancedisa ukwakha kutsha ilizwe. Asizweni okuningi kuvela kumsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Ekhuluma phambili kwabantu abadlula inkulungwane eBedford kwele Bhilitane zolontamama, uMnumzana Chamisa uthe ibandla le-MTC Alliance selilungisa ugwalo lokubhala phansi amagama abantu bonke abahlala kwamanye amazwe.
Ugwalo esilubhalayo olwabantu abafundela imisebenzi abahlala phandle kwelizwe kuzokwakha kutsha ilizwe. Nxa ungumanjinela, udokotela, umongikazi kumbe umbalisi, sithi ilizwe singalithatha siyalibisa ekhaya lizokwakha ilizwe.
Sekhuluma ngokhetho oluzayo, uChamisa waqhubekele phambili esithi i-MTC Alliance ngeke ingene kukhetho nxa uhulumeni nekamongameli Emmerson Mnangagwa engavumanga ukuthi izizalwane zezibabo ezingaphandle kwelizwe zivunyelwe ukuvota.
Isivumelwano se-SADC lemithetho yakhona kuthiwa izizalwane zeZimbabwe ezingaphandle kwelizwe zivunyelwe ukuvota, hathi abasebenzela uhulumende kuphela kodwa lonke. Kumele liyevota duzane nalapho elikhona. Ngeke uhulumende athathe imali yetaxi emalini edlula i-billion dollars ethunyelwa yini elingaphandle kodwa angalivumeli ukuvota.
Abantu abaningi bajabulile besizwa amazwi kaChamisa. Omunye waba uMnumzana Nhlanhla Dube ongalandelile lebandla le-MTCT obenande ukuzobona lokuzwa amazwi azokwethulwa nguChamisa.
Mzile khuluma, I think he's got a potential as long as he is able to embrace everyone in Zimbabwe. Ngoba i-issue yami layo ukuthi i-politics eZimbabwe, I think people tend to belong to certain parties and certain tribes. Mina mfuna a leader who embraces everyone.
Kunabanye abathanda kuza ukuthi uChamisa uzanqoba ibandla lezano PF. Unkosazana Nozizwe Ndlovu uthi uChamisa kumele akhohlwe aphinde ukuthi anganqoba iZANU PF kukhetho oluzayo.
Sometimes I don't think ukuthi le chance yokuthi anga stand up to iZANU simply because mina ngokwami I felt ukuthi be one side, like mina zange ngizokhuluma isiNdebele all the time, mimi lekhombana zange ngizokhuluma isiNdebele, so it made me feel ukuthi I was kind of left out. I don't think ukuthi umele ama communities onke a represent iZimbabwe.
UChamisa wethekelele kwele Bhilitane lapho anxuse khona iCollege lemfundo ephezulu LA University of Oxford. Ukhalelwe ukuthi uzakwethula akumemethe kuzifundi zekolleji leli ikakhulu mayelana lozombusazwe lokhetho oluzayo kwele Zimbabwe. Ngimena iStudio 7 ngise Bradford eBilitane, igama lami ngenzwe Jesus Banda.
I-commission ebona ngezokuvota eZimbabwe Electoral Commission ithi lonyaka izathengisela abantu lamabandla ezombusazwe ugwalo lwe-voters roll. Umnumzana Qhubani Moyo oku-commission le uthi abazathenga ugwalo lolu ngabantu abazancintisa kukhetho lwelizwe lamabandla ezombusazwe.
Amabandla avunyelwe ukuthenga i-voters roll baphiwa i-hard copy lobesithi abibhale emaphepheni. Abaphinde futhi bakwenza ukuthi nga efuna athole i-electronic voters roll. Ama-parties akwanza ukuthenga lawe ngakuthi uyi-independent candidate uyavunyelwa ukuthi uthenge. Akula muntu ozayalelwa ukuthi athenge i-voters roll ngoba efuna ukwenza thina i-transparency ukwenzela ukuthi ngabe lokukhona nakukhona nxa ukhetho seluphelile.
Uphinde wathi kusukela ngomhlaka 19 ngeviki ezayo abantu bazavunyelwa ukuhlolisisa amagama abo kugwalo lokuvota.
Sekulungiselele njenge-commission ukuthi abantu baye-check amabizo abo physically kuma-hard copies azabe efakwe endaweni lapho umuntu abhalise ukuthi uzavotela khona. Singathi nxa wathi ubhalisa wabhalisa wathi uzavotela eMagogo Primary School, ibizo lakho leyo likhona eMagogo Primary School, hamba uyeli-checka khona lapho. Siyakuzwa kwe-online ukuthi lakuqakathekile ukuthi kuhambe le-technology, but besibona ngani asikho ready ukuthi abantu ba-checke online ngoba asile ama-computer network ilizwe lonke, kutho ukuthi kungathi nakuphambaniseka khona lokho.
Umoyo ukhulume njalo ngokumele umuntu akwenze nxa engenelisi ukuyahlolisisa igama lakhe kugwalo lokuvota.
Nxa esehluleka ukubuya uzacela omunye umuntu amkhangelele. Nxa sekubonakale ukuthi ibizo lapha lisipelwanga kuhle, kutho ukuthi usuzaaplayela-ke ukuthi usuzacela i-correction ukuthi kube corrected. But esikwaziyo ukuthi i-majority of amazimbabwen akhona lapha ekhaya ngoba i-registration was being done for umuntu ukuthi ahambe ayezibhalisela ewadini yakhe la avotela kuona. So I don't think we're going to have ama-cases amaningi abantu abakhatshana abangehleki ukuthi abantu bayebayeza.
Lo ngumnumzana Qhubani Moyo omunye wamalunga ekhomishini yeZimbabwe Electoral Commission obexoxa leStudio 7 ekobulawayo.
Yebo yebo yebo, mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsapp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook kukhasi lethu ele-VOAWL.
Izakhamuzi zakoBulawayo zithi ukhetho lwama-primaries lomabandla ezombusazwe luphazamisa uZulu. Abanye abantu bathi kumele ukhetho lolu lwenziwe kusese kulesi sikhathi eside sokuthi kwenziwe ukhetho lwelizwe. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kulabanye abantu abathi ukhetho lwelizwe solwenziwe, ngakho-ke kabasoze bazihluphe ngokuvota kukhetho oluqakathekileyo oluzayo. Bathi ukhetho lwama-primaries luphambanisa uZulu, ocina ecabanga ukuthi akusela olunye ukhetho olulandelayo. Kodwa-ke bakhona njalo abathi ukhetho lwama-primaries luqakathekile njalo kumele lwenziwe sokuzaqhutshwa olwelizwe. Unkosikazi Deborah Mukasa, omunye walabo abafisa ukuncintisa kukhetho lwalonyaka, uthi ukhetho lwama-primaries kumele lwenziwe amabandla ezivalele hathi emphakathini.
Ngibona engathi indaba yama-primary leyenziwayo asenike confusion ebantwini especially abasemakhaya abangazwisisiyo abanye sebehle bekuthatha ukuthi sokuvotiwe and nxa sokufika ukuthi ngindaba yokuvota bazahlala phansi bethi sokuvota kwaphela njalo futhi why khona kuyinto in-house isisenziwa public indaba yamaparties lolo la la amaparties ala ama primaries bekwenze bekungodwa secretly then ukuthi sokubuya ama candidates ayiwaza ngena sokusobala
umthayeli womchova kobulawayo umnumzana Sipho Masina uthi akazwisisi ukuthi kwenzakalani ngama primaries uthi ukuxabana phakathi kwamalunga amabandla athiyeneyo kwenza engani solwenziwe ukhetho lwelizwe
ama primaries are confuser kufanele uthi ngabe abuyayenziwa way before abantu bangaka wazokubonga kasondela ekhethweni because kuya confuse la even abanye abantu abadala emakhaya kathi sebacabanga ukuthi sokuvotiwe and sokuzikhonfuza lati ngoba kathi sokuqala ukuliwa internally bona abadliweyo labawinileyo and ngabe vele kuyahlukaniswa ngesikhathi eside mbishana mepenxenye nxa kunje ukuthi kuvotwa ngoJuly kuyenziwe ngoJanuwari lokho
lokhu kusekelwe ngumnumzana Bongani Dube othi kazwisisi indlela okuhlelwa ngayo ukhetho kweleZimbabwe uthi akusacaci ukuthi okuyikho yikuphi
ngendlela eyenzakala ngayo ngamalokuze nama-primary election asawuzwisisi thina indlela abahlela ngayo because lama-elections aseseduzane but awukacaci ukuthi kuqala ama-primary kumbe vele sokuvotwa khonapho ngaba sibandlulela kuhle sizwisisa indaba yangikhona le
ibandla lezanu-p f yilo eselenze ukhetho lwama-primaries loba nje kulezinye indawo lapho oluzaphindwa khona ngoba kaluqhutshwanga ngemfanelo umnumzana obert mpofu obona ngenhlelo zonke zebandla leli uthi ukhetho lwama-primaries luveze ukuthi basekelwa ngabantu abaningi ezimbabwe
abantu ababuyileyo badvedlula almost 10,000 athi futhi bamele iparty kuparliamentary senatorial and yilo kuze ni proportional representation level
uphinde wathi okusobala ukuthi ukhetho lolu luveza njalo ukuthi umuntu uzondwa kumbe uthandwa ngabantu
abantu nxa bengabafuna bakufuni kumele uvune lapha ohlanyele khona wahlakula khona walima not ukuthi ubuye suyi-combine harvest asuzovuna lapho ngazuthi isimu ilinywe mbani akusebenzi lo
amabandla athiyeneyo akhangelelwe ukuthi azakwenza ukhetho lwama-primaries kungakenziwa ukhetho lwesizwe ngimele istudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku
abantu abaningi ikakhulu abesifazana bathi iyesabeka indlela ukhetho lwama-primaries ebandla lezanu-p f oluphathwe ngayo njengoba kusobala ukuba kaluqhutshwanga ngemfanelo abesifazana bathi abanye babo abakuzanu-p f batshiwe phandle kukhetho lolu intethele izindaba yestudio 7 uMavis Gama usithulela lolu daba ngokugcweleyo
ibandla lezanu-p f libike ngomgqibelo ukuthi kaluqhutshwanga ngemfanelo ukhetho lwama-primaries kwezinye indawo loba nje lwenziwe ngemfanelo ezabelweni ezinengwe leZimbabwe kubikwa ukuba kwezinye indawo abantu bazivotele ngokudinga amaphepha okuvota ezindlini zabo kwathi njalo ezabelweni ezijiyeneyo ukhetho lolu lwenziwe emadabukakusa lokho kudale ukhonona okumangalisayo kulabo abancintise ukhetho lolu olwenziwa sonke isikhathi nxa kusenziwa ukhetho lwelizwe abadabuke inhliziyo ngempumela yalo kabayisibo bodwa abakubandla leZANU-p f njengoba abesifazana behlaba umkhosi ngokuchiywa phandle kukhetho lolu bathi lokhu kutshengisela okuzakwenzakala kukhetho lwelizwe oluzayo omunye wabakhonona ngempumela yokhetho lolu ngunkosazana Linda Masarira isikhulumeli secele lebandla le-MDC elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe
and that really shows that ZANU-p f which is the ruling party right now has got no regard whatsoever to constitutionalism which should be a worrying issue
lokho kuyisibonakaliso ukuthi leli bandla leZANU-p f eliyona elibusayo vele lalizimiselanga ukuhlonipha nokulandela okuthiwo ngumthetho
lokhu kusekelwe ngunkosazana Sichelesile Mahlangu owenhlanganiso ebona ngezabesifazane eye Women's Institute for Leadership Development othi kuyamkhathaza kakhulu ukuthi abesifazane baya bandlululwa kukhetho lwama primaries.
Mina umbono wami okwenzakale ebandleni lezano PF besingakumelelanga thina njengabo mama because besicabanga ukuthi imfundiso ebakhona through amanye ama organizations ukuthi sifuna i 50-50 because that's what we are advocating for as abo mama. Kuthi at least ngabe sithole even though bengasatholanga that 50 esikhuluma ngayo at least around 40 or around 30 kungcono kakhulu rather than ukuthi ngexa sikhangela ngendlela kwenzakala ngayo omama they are around 10 to 15%. So sesikhangela ukuthi lalaba abanye abangayenza ama primaries abo please they should push for ukuthi at least abo mama babe le percentage eningi because abo mama yibo abazokuhlunga izinto zingahambi kuhle.
Omunye njalo okhala okumangalisayo ngunkosazana siduduzile Masilela laye osebenzela inhlanganiso ye Women's Institute for Leadership Development eGwanda esabelweni seMathebeleland South.
Ngibona ngani inkinga isekutheni obaba yibo abasivalela phandle ngoba ungakhangela khonapho omama bona abangazange bangene bavalelwe phandle ngobaba asingeke sitsho thina ukuthi bahlulekile ukuvotelwa yebo ye abazange bahluleke bavotelwe kodwa kungendaba yangobobaba ngoba ungathi uyakhangela ngaye kade kusekhulethe khonapho kumidiya ukuthi uthole ukuthi obaba bebekwanisa ukwenza i-vote buying ngoba bona bele mali bekwanisa ukunika abantu imali but then mina umama ke ngikhangela imuli endlini ngiyashitha ngaphi imali yokuthi ngibanike abalabo bantu sembe sisehluleke ukuvotelwa.
Amabandla ezombusazwe akhangelelwe ukuba akhethe abesifazane abalingana labesilisa kukhetho lwama-primaries ukuze inani labo lilingane kukhetho lwelizwe. Amabandla ambalwa akhangelelwe ukuthi azaqhuba ukhetho lwama-primaries kunsukwana ezilandelayo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kusenjalo umnumzana Kalipani Mbugweni, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC ekhokelwa unkosazana Thokozani Khuphe, utshele Studio 7 ukuthi sebelungiselela ukwethulela uZulu ugwalo lwe-manifesto oluveza abazakwenzela uZulu.
Siqalile iprocess yokulungisa ama-candidates iyaqhubeka nje njengoba ngikhuluma nawe ngethendi lezayo le siyabe silontsha koBulawayo i-MTC yethu. Sibonisa ama-candidates ethu abesephumelele ekhethweni lokuthi babe ama-candidates laba ama-aspiring labo la bazobe bekhona.
Singathi lapha liyadinga abantu abaningi kanganani njalo ukuthi umuntu angene kubandla lenu abe ngomunye wabancintisayo kumele abe ngumuntu onjani?
Hayi, kumele kube ngumuntu ngempela olandela konke nje okuphathelane lebandla lethu. Mina sifuna abantu abahlonipha everything eyayenza ukuthi MDC siqale. Sayiqalele ukuthi silisana lezani ngoba izani ihlukumeza abantu ngokomhlobo ukuthi lo uyini lo uyini. So asikufuni-ke lokho. So sihamba la bantu good and regular standing ephathini basubscribe to ama-values ethu nama-principles ethu.
Singathi-ke kukhetho lololuzayo lizafaka abantu abangaki abazancintisa elizweni lokhu ejikele?
Sizofaka 210 abazomela ukuba ngamalunga ephalamende. Esesifaka 1,968 abazoba ngama-council. Siyazi ukuthi abantu mabebheka bacabanga ukuthi hhayi ingathi kuyacansa ngathi bandlala ilandela. Ibandla liyalandela abantu abaningi. Abantu abaningi bacelile ukuthi hhayi ngempela thina sifuna ukuthi lisivulele ithuba lokuthi sine nemigqubo nakho konke kanye kwaqala leli bandla leli. So ama-candidate maningi ngempela. Yikho sine-process yokuthi sibakhethe ngoba uthole ukuthi kwezindawo kuyabona abantu abayi-3 abafuna ukuma bebe ngama-candidate.
Lizakwenza njani ukuthi kungabe lokuxozela kukhetho lwama-primaries?
Ungalandela i-constitution, ulandela ama-processes e-democracy, akuthandi ukuba nenkinga. So thina uzobona ukuxokozela kuyabe kungekho ngoba thina umthetho siyawulandela. Le democracy yiyo vele impilo yethu, into esiyenzayo le.
Lo ngumnumzana Kalipani Mbugweni, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC ekhokelwa unkosazana Thokozani Khuphe, ubekhuluma le-Studio 7 ekoBulawayo. Ye kusenjalo zulukandaba, sike sixoxe ngokuthi lulubona njani ukhetho lwama-primaries. Ecingweni kunamanje ke silo mnumzana okhona lapha u-Oscar Ncube. Baba Oscar Ncube, ungawutshona njani?
Ngiphilile baba, linjani Nkosi yami?
Ye, utshona njani nxa ukuthi ungapha kwele Melika kodwa ngenxa sithi ngapho kini kumele ngithi ngivuke njani?
Ye, kunjalo sihlobo sami.
Ye, uvuka njani ke sihlobo sami?
Hayi, ngivukile mina njani lani.
Esikahle sibili. So ukhetho lolu lwama-primaries ulubona njani Ncube?
Mhlobo wami, ukhetho lwama-primaries ukukhuluma iqiniso kokuqala, izano PF vele kuzayehlula ngoba yehluleka kudala. Ngikunanzelele kwesinye isikhathi la nxa ngasoyezano lapho engakhele khona mina semapulazini ngayizuza indawo nje ngomusa wenkosi ngavele sazakala ukuthi angiso wabo kodwa ngasengiyizuza ekuqineni. So makuvotwa ngelinda ngamabe sibizisigaba bebizisigaba sokuthi kakuyevotwa bananzelela ukuthi kulabanye abantu abangayisibo kuhle abangeke bavote kuhle ngendlela abayifunayo ukulokuthi kuvote emini uyazi ukuthi kwenzakala okunye kumele kuvote emini kwadileya akwazi ukwavota mangaphambanisi ngo-10 ebusuku sebethathana bona nga-1-1 ezindlini sibakhangele bathi bathi kusiyavotwa kwathinithini babekwazi ukuthi kulabanye okuyathiwa uma sekusiyavota ebusuku zaba soze baye ngenxa yokuthi babe bona ukuthi kakuqondanga njalo lanxa kuvotwa lelo langa kwakungikhuluma ngifuna ukuthi ngitshaye njani fihle umphini ngoba yinto eyenzakala esigabeni sami njalo labantu bangikhuluma ibizwe engilisebenzisayo ile ndisebenzisa lasekhaya kwavoti kwakuvotela ulanga kutshelwa abantu ukuthi wena votela ubani vele kwadojwa abantu abazakalayo ukuthi ngabakalanga bamvotela uphiphe phezandleni kuthiwa bhala so basebesitshela bona babehambile bhala so kwadliwa abanye amadoda aye emabili kwakuthiwa ngabako engigodlithi ngabakobani basebejintsha izibongo sengabe esishoneni sebezibeke ngabakosiziba bongu-2 sokodwa basebezinike isibongo sakosiziba esesindebeleni ukuthi sibavotele kwasekusehlula ngokuthi lasa singabavotela ye kodwa-ke babevele ulanga kulungisiwe khulume labantu bakhe abesigabeni sethu abakhulu ukuthi bameke sure ukuthi yena iyawina lakanye wawina kuliqiniso ukuthi kakuvotwanga kuhle kuzanu PF kodwa ngenxa yokuthi kasikho ebandleni laba soze sisole kakhulu kodwa-ke kumele bahlale bekwazi ukuthi iqiniso mina ngahlala ngelitho lakibo lanxa ngilabo ngoba ngiyakhuluma njengoba ngikhuluma kathesi ngilabo ekhaya ngibesibukhangelane ngamehlo ukuthi akuvunyelwa abantu bakhethe abantu ababafunayo hayi ukuthi iparty ikhethe yona umuntu emfunayo ongasebenziyo ozahlala kuphela ethi akutsheliweyo avume kunjengoba kunjalo ngekathi hayi lokho abantu seziba kuvume ubuye ebantwini sebatshele ethi kuthiwa lokho akutshintshi thina esigabeni sethu bekubuya usabhuku bethu bebengabezana uPF labanye lakathi sibe bengabezana ababewayizana besiwatshela sithi khona lokho abakutshele khona mbo batshele ukuthi kasifuni indaba bengabuyanga bona sezokukhuluma lapho uze sesithi ha manje liwa kula nto engayenza sithi okay ke uzabiza umhlangano uzowuhlala wedwa thina sesihamba simchiye emhlanganweni sizihambele bazagcina sibe kuna
kodwa sizokuthiwa abanye bawasithi nxa kuvotwa uzokuthiwa asihambe siyevotela emzini wami bekunjalo yini
okwakathesi ngabe ngikambamanga kodwa engikwaziyo yikuthi abantu bayalawulwa ngitho la kuma-elections kwakusenzakala ukuthi siyakutshela ukuthi vele lingaphazamisa abantu bahambe belandela usabhuku wabemvanti abona ukuthi vele kuloganga kuzanu p f bakuthwele abake ngobani ngemva kwasabhuku wenu ukwenzela ukuthi kubonakala ukuthi kakho zaphambani siyazithi omunye undoda oyisiphoxo ushonile indoda wangikhulule 3 years uma ngaphazamisa uthe makuselayinini yokuvota ukuvotwa uvotwa sibili kanye wasukuma phakathi kwabantu wathatha iphepha uthe selithethe wafaka uxa wakhe waya kusabhuku labaphathi bezanu p f wathi ngicela ukuthi libone ukuthi ngivote njani afuna ukuthi lisalelindihlupha abantu bonke bathi hayi anto wayesenzela ukuthi kubonakale ukuthi abantu babanjwa ngenkani ukuthi bavotele bani phakathi kwabantu lamapholisa ekhona kuvotwa sibili ukuvotavota wathi ngicela lizobona lingasalelindihlupha ukuthi ngifake uxa kubani buyanini sabhuku lobani abantu bonke bathi hayi kwakuyikutshengisa ukuthi abantu kabavoti bekhululekile
awubonike uyitshaye esihlokweni enhlokweni encube sibonge kakhulu baba
ye ngathi khonapho lanxa nje usingakacedi asithi-ke ngisho la kubo-m d c kukhuluma iqiniso amaphathi amaningi asilo sipho lezanulolukakubo-m d c iningi labo
kulohupho
lanlolusu kukhethwa abantu ababafunayo ngiyabonga nkosi yami
hayi sibonge kakhulu ncube ye sokulomunye ubaba ecingweni ungathinga kusasa ncube ngikhuluma lo baba lapho secingweni kunjani mnumzana
aphila kunjani futhi
ye ngikhuluma lobani
ngikhuluma nofonjobo
ye akutsho ndlovini nxa usukhangele ukhetho lwama-primaries ungathini ngalo yakudinga 30 seconds
onama-primary utsho
amabandla nje amabandla jikelele nje
okutho ukuthi ukhetho lwama-primary nje into esingakhuluma ngayo ukuthi nje especially lolo soluke lwenzeke lwezanu p f utho ukuthi ngezinye indlela luyabonisa ukuthi izanu p f yona ngokwayo iyabonisa ukuthi ayibambanayo ngoba ungathi uyabheka into eyenzakaleko manje ekhethweni bona abo abade bejabula bethi bona bakhethe umdala umgabe bayakhala manje bathi barekiwe ukukhombisa ukuthi futhi lo khetho lolo luzayo akuboni umuntu uzoba ukhetho olukhonzeki
Yeah, Ndovini, siyakuzwa kakhulu. 30 seconds zakho sesijayele. Ungajinjela kusasa baba.
Okay.
Yes, singakahlukani izulu kandaba. Nansi indaba ebesikhokhela lamhlanje. Ababalise bakhonona ngekholo eliphansi. Bathi njalo kusasa bazakhalala imisebenzi. Kuzobuya ke iZimbabwe Electoral Commission ithi lonyaka izathengisela abantu ugwalo lokuvota olwe voters roll. Sigqiba lapha uhlelo lamhlanje olivalisayo ngeKipstube.